Endabeni zethu lamhlanje lelo Praxedes Jeremiah owake waba ngumphathintambo wezemali osengumkhokheli webandla le People's Democratic Party umnumzana Thendai Biti uthi umumo wezombusazwe lezinotho kweZimbabwe sesifike esibangeni esethusayo ngoba ungaguquka yiloba yisiphi isikhathi ube ngumi manzonzo. Umgayita itzamara, onyamalalei uqaliseni kwalonyaka uthi uyacela ngumusa kaThixo ukubana abamthumbayo bamkhulule ukuze ayibona imuli yakhe ekhathazekileyo. Lamhlanje sizolipha udaba lokutholakala komntwana oyinkazana waseZimbabwe oleminyaka elishumi obikwe ngumamakhe enyamalele ngeviki edlulileyo eHillbrow kwele South Africa. Kulimpela viki kuhlelo Was a Friday silethulela ingxoxo loqondisa uncindezelo wakomculo uproducer uJoe Maseko yena owenza izimanga epheka indlikizane zengoma estudio sakhe se House of Rising Sound esisegwabalanda. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuthi kweZimbabwe kuza kwenzekalani lapho uMongameli Mugabe esengasekho esikhundleni lesi. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 la ku 15455 kHz ku shortwave.